Impilo injalo
impilo injalo
lapha
emhlabeni
ungakhathazeki
konke kuzoluka impilo injalo lapha emhlabeni
ungakhathazeki
konke
kuzoluka
Impilo injalo
lapha emhlabeni
ungakhathazeki
Konke solunga.